Endabeni zethu lamhlanje. Abalwa impi yenkululeko bekuvuyele butho lezandla bengxenye yabasayina ugwalo lomgagawo declaration olwapha umnumzana Robert Mugabe isikhundla sokukhokhela izanu bathi kasuke esikhundleni. Abasakhulayo beZimbabwe bakhathazekile ngenkuthazo yabanye abalwa impi yenkululeko abathi kumele uhlelo lokufundisa abatsha ezebutho olwe National Service livuselelwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zihlela ukuyatshengisela ehofisini yommeli weZimbabwe khonale eSouth Africa bekhalaza ngokuthi kwesulwe imithelo ebhadalwa ukudla ukungena elizweni ukuze kube lula ukuthumela ukudla ekhaya. AbeZimbabwe kwabele Botswana bathi akula sizathu sokuthi bebonakale bejabulela uzibuse ngesikhathi beboda amazwe bedinga imvuthu zokuziphilisa. Ku-Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection, lamhlanje sihlaziya inkuthazo yabalwa impi yenkululeko yokuthi kalusungulwe njalo uhlelo lwabatsha olwe National Service. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 lo 15460 kHz ku-short wave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.